umnumzana Nomen Debele ukhansela ka ward 28 yagoqela isigaba senhleko iAmos inhlekisa lenjombolo uthi izulu lithe liqala izakhamizi zaphanga zacha uGajombo izilimo zamila kuhle kodwa uhlupho selukhona ngolwemhogoyile eyohlobo lwefall armyworm
valima zilonto kuhle kuhle ababelime ukuqala kwaphuma kuhle then kwasokusiba le lobudli ikakhulu yokungani imhogoyi nje uyibulembu uyibade buqeda wathanyela kwasala ngalaluto so vele ifesti lokhu zenivela kulaluto abantu kuthe kukhona apha izulu laselibuka kwabuye elinye izulu isikhukhula sakhukhula konke okwakukhona amagoda avaleka abantu baqalise ukuthi ukugeba amagoda
isakhamuzi semenda unkosikazi sitshengisiwe sibanda ongunobhala kasobhuku Oliver Khumalo uthi ubudli lobu sebubisele njalo izakhamizi kwisimo sendlala efana leyomnyaka ophelileyo
ziningi kakhulu njengaloko okudla ukudla umumu hayi asikwazi kumbe ufuna umuthi wesikhiwa kumbe ukufunani asikwazi ukuthi ukufunani
phezu kwemihogo ile umasibanda uthi babhekane njalo lodubo lwensintila lamagenga
ziyawona utshani futhi abukho ukuthi kuzasikwa kufulelwe kuzaba lokuthola ukuthi akufulelwa kahle
esinye njalo isakhamuzi semenda umnumzana Jeffrey Sibanda ohlala kuward 19 laye ukhala ngodubo olufanayo
inyeza ezihlahleni ziyabulala izihlahla bafica zizibhoboza ezazibhoboza zazibhoboza zingani kwenza sampehlani kodwa kuyaezimanzi zonke kuyazidlimaza kuzidlimaza then kwampuka kuzitshaye khona sezisala zisoma ungakhali izihlahla ezinengati esegangeni la zomile iy'ngatsha zazo ezinye ziqamukile seziqandwa ngumoya nxa umoya uvunguza sezwela phansi then bese kubuya into ezinjengakonswintila onswintila bayadla amazambane konke nje izilimo lezi eziphansi onjengakondlovu
osaphethe isikhundla somholi wohlangothi olubona ngezokulima emathebheleleni North olwe Agritex umnumzana Thulani Ndlovu uthi imhogoyile isabalele ezigabeni zalomhlubulo ezibalisa ebubi emguza kanye laselupane
singalikhuthaza kakhulu ukuthi kokona asidinge nini abalimi sethu basincedise njengomlimi lawo ulomlando ukuthi uvuka ekuseni ungene emasimini uvule inhlamvu zakho ubone phakathi enhliziyweni kokona idliwanga yini everyday ekuseni emini lakulantambama ukuze wazi kokona isilimo sakho siphila kahle akula sibungi esisidlayo
undlovu ukhuthaze izakhamizi ukuba zikhulumisane labalimisi ezigabeni zazo ngendlela zokulwisana lemihogoyile njalo zithenge imithi eziyabe ziyixwayiswe ukuthi ziyisebenzise uthi uhulumende kenelisi ukufinyelela wonke womlimi odinga usizo lwemithi elezimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisichiyagalombili 7.7 million inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele elele eWorld Food Program ithi indlala ezaqhubeka ihlangile eZimbabwe lonyaka njalo ithi idinga imali engange 138 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.